Amalungiselelo lokhetho seqalisile siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu leZANU-PF likhululekile ukukhampena ukukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga
siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba singakakhangela abantu nje mathupha ubona njani wena lokho
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazise abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhluku unyezwa intatheli izindaba ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu kube le-democracy ngakho-ke emuntwini ongathandi i-democracy lamalungelo abantu into yokuqala vele ayilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo
manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla leZANU-PF linqoba njalo na kukhetho
akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube le nguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube le mali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlawumbe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uza kuphuma unjani ukuze abonakala khona phambili ngendlela yakhona